ubo olwenzakalayo laphana ikuthi abantu abalaphana abayezombangazwe laba bayahlupha ngise sengukhansela laphana sazama ukuthi kona silungisise indawo leyana kuhle kule yayitshile futhi ngomnyaka ophelileyo so sazama ukuthi kona siyalungisise kube kuhle ukwenza ukuthi kungabi lokho kudenzakala ngoba akwaziwa ukuthi kona vele umlilo wakhona uvela ngabi isinotoganizeakulandawayisondawo enhle yokuthi khona siyabe kuthengisa sibili ukuthi khona i-industry ngoba ngakuyi-industry kuzoze kube lakhona okoke ukuthi khona yazi ukuthi umlilo uyabuya ubuya njani kube lalo kuphela okuthisayo so sekuyenzakale kaninginingi sekuzayatumbe sokunomoya njengalokho kuyenzakala ezimbabwe kungayithi umoya sokutsha amabhasi ayatsha kathesiumlilo pho kuphuma from nowhere abantu bayafabelile bethiswa umlilo akusakwaziwe ukuthi kaphivela
bakhona yini abalimeleyo kulingozi kumbe balahlekelwe impahla kuphela
balahlekelwe impahla eningi kakhulu leyi yindawo esebenzela khona abantu abazenzela into zabo ngezandla so balahlekelwe impahla eningi amaplanka akade beyathengile okuninginengi okokulungisa amasofa ayiglue yabo balahlekelwe impahla enye emangalisayo so kuludubo kakhulu khonokho so mina ngithi kathesi njengoba sokwenzakale njengakhonokho uhulumende ngayenza ukuthi khona abantu laba abathi siyabusa leyo ndawo zake bashiyane lakho lokhu kulungiswe kuhle kube i-industry isibilisibili ngoba kulabantu abaningi laphayana abaphila kwaphayana kulezimota zabantu kulani abaye bathenga izitshala kwaphayana so kuze kube i-industry isibili eqondileyo
uZulu yena ungathi ulolwazi olwaneleyo yini kundlela angavikela ngayo ingozi yomlilo
uDubo ikuthi ingavele ngabakwazi lokuthi kuvela nangathi engxenye kulesigane esokuyenza khonokho akusaziwa ngoba into efuze ibe khona ikuthi khona kulungisise kuhle kuhle sibili sibili nxa umuntu esebenza endaweni yakhe abe endaweni yakhe eqondileyo ngoba kathezi ubonke ukuthi lapha sendifake okwami lapha sendifake okwami kulalokukho kuba yinqumbi akula order